Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 7 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo. Njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshele. Ima lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi. Izinto ezinye zikhupha abantu abaphakathi.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe kobulawayo izolo lapho okutshayo khona iziphathamandla zebandla ezigoqela unkosazana Thokozani Khuphe.
Sibona amapolisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izeki izimbabwe electoral commission layo futhi iyahamba lo mgabe lezanupf abakwanisa ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi iZimbabwe kayikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Abe-National AIDS Council bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokukhitshwa kwamakhondomu emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMoslem.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usesole udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo lapho kutshawe khona inkokheli ebalisa umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Udlakela lolu luqhamuke emahofisini ebandla leli lapho inkokheli ebalisa uKhuphe, umqondisi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe lomgcini sihlalo umnumzana Love Momoyo labanye kade behlezi khona. Intsha engene kulomhlangano ibulele amafasteli lenye impahla ehofisini le. Umnumzana Tsvangirai utshele intatheli izindaba ukuthi uyabasola kakhulu abahlasele amahofisi la njalo wathi ibandla licwayisisa ngokwenzakeleyo ngenjongo yokuthatha amanyathelo alukhuni kulabo abazatholakala belecala lokwenza lobu budlwangudlwangu. Konke lokhu okwenzakeleyo kuthethwe imifanekiso kamabonakude. Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo utshele iStudio 7 ukuthi bebesenza umhlangano ohlaselwe bexoxisana ngodaba lokungena kumanyano.
Bathe sebebona ukuthi hayi ade bekulandile kuyehlule laba bantu khanya bazimisele bayenza into yabo abayaziyo njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshele ezitima. Lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi. Izinto ezinye zikhupha abantu abaphakathi zijikijela phakathi sibili sokuvela sokungase kuyimpi. Kodwa kuhle ngoba thina kulalo wedo ophindezeleyo kulokho bekusenzakala. Bona ibade bejika amatshe bavulala sibili kakhulu. Amawindi ehofisi phose wonke aphelile. Abantu bacatsha bevikela impilo zabo ukuthi bengalimali kusenzakala lokho. So bathe sebedilizile ngabulala babephuma begijima behamba babuyela lapho ade bevele khona sibabona ukuthi bangele bayangaphi abafana laba. Yikho-ke thina sathi hhayi sivele sijayele ukulwisa nalezano lokudlawudlawo kwedlula konoko. Asethuselwa ngabafana abantu abethu esibazalayo sibo sesethuka sesikela ukukhuluma into zelizwe kumbe ukulungisa into ze-region.
Lina belingekho emhlanganweni weHarare wokuvumelana ukuthi kusebenzelane njalo laseliyenza umhlangano lina belingekho eHarare?
Mina kangihambanga eHarare. ngangisoze ngikhulumele ukhuphe ngibhebhe mina ngwami ngahambanga eHarare ngenxa yokuthi kulezi zinto iphathi ezaziyo besisafisa ukuthi zilungiswe. Umongameli wami president wami uyakwazi ukuthi mina njengo-national chairman kulento engayizwisisiyo kusivumelwano se-NEF okwenza ukuthi sacele ukuthi sicela sithole ithuba ukuthi silungise lokho kuyikho ngathi kuyasiphatha kubi. So ngaleso sizathu mina njengo-national chairman bengeze ngihambe yibo yingxenye yokuthi ngiyethengiswa abantu beMandebeleni ezansi yeMandebeleni ikakhulu iMathebeleni South.
Alo ke ngumnumzana la momoyo umgcini isilalo webandla leMDCT ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ibandla leMDCT lithi udlakela olwenzakale kobulawayo alutshengisi isimo sebandla osekuyikho okukhulunywa ngabanengi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo othi bazathatha amanyathelo alukhuni kulabo ababangele ubudlwangudlwangu lobo.
Izolo kuthiwa bekulomhlangano eBulawayo province lapha kade kulo vice president umama national chair ubaba uLove Momoyo national organizer ubaba waseNico Bebe behlanganyela ama-provinces amathathu amandulo kwaba nokuvundlangudlwangu obenzakileyo. So thina njengabandla kwakhathesi sisacwayisisa ukuthi kuhambe njani ngeni sizalithatha amanyathelo okumele athathwe. Kodwa esikukhuthazayo njengebandla ukuthi thina izinto zokutshayana lezi kithiwe lethi bandla kasivumelani lazo njani kasizifuni. Kodwa kuyakhombisa njalo futhi kungaba lesandla sezanu ngoba izanu kayikhwabisanga okwenzakale nesabathi. So sizazama ukuthi sibone ukuthi impumela ngkhona njani ngeni sithatha amanyathelo.
Khona kuliqiniso na ukuthi okungakubangele umsindo lo ukuthi yona le inkokheli kade ikhokhela umbuthano lo kayifuni ukuthi amabandla asebenzelane ku-coalition?
Lokhu kwesengakwazi-ke kwesimele sokucubungule ukuthi kuvele kuhambe njani njalo umhlangano lo ukuthi kungowani kube nempumela yiphi. Singathola lobo bufakazi ukuncedisa ukuthi sicubungule lolu daba.
Wona umanyano uhamba njani okwakhathesi?
Hayi okwakhathesi ngesabatha besihlangene esigodleni saseHarare e-Highfields lapha okuhlangene khona amabandla wonke aphikisayo bekulamandla bekulamabandla ayi-9 anibanikisile ukubhala isivumelwano sokuthi sisebenzelane osokusele nje ukuthi zithiye iy'nkokheli zethu zenze umsebenzi ukulungiselela ukuthi kuyasetshenzwa njani. Njalo sikhuthaza uZulu wonke ebandle lapho ukuthi umanyano usukhona. Njalo sikhuthaza nalama amanye amabandla angakuyi ukuthi okwakhathesi udubo laseZimbabwe akusona udubo olokuthi ngolomuntu oyedwa. Njalo athi lo dubo olokuthi nanxa singaze singene emaphalamende besonke sikhona akunanto yaphumayo.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Kunjalo nje uZulu weMandebeleni kanye labenhlanganiso ezizimeleyo sebesole kakhulu udlakela lweMDCT lolu kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu bamanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo lisola kakhulu abasakhulayo be-MDCT abasuke eHarare abayibo ababikwa bengabe beqale lolu dlakela. Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ene-PDP umnumzana kucacaphulu ngomunye wabasole kakhulu lolu dlakela.
Ubudlwangudlwangu obufana nalobuyana obubonakale izolo abuvumakali njalo kwabufuneki. Akula muntu oyinkokheli ofuna ukukhokhela abantu bezimbabwe ongavunyelwa ukuthi akhokhele ongenza i-violence efana naleya. Ukuthi kubuye abantu bevela eHarare begqoke amabharethi nama-uniform egugurawonye bezotshaya abantu lapha kwelamandebela asiyonto esingayivuma noma nanini. It's unacceptable, it must be denounced.
Umqondisi we-hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthe kusegcekeni ukuthi kukhona okungamanga kuhle ebandleni le-MDCT.
usegcekeni ukuthi ku-MDCT hayi kule problem enkulu esingabe kuphela thina kuphela esingekho phakathi ku-MDCT esingayaziyo. Siyabakhuthaza ukuthi abe-MDCT kabalungise indlu yabo, bafake indlu yabo ku-order ukwenzela ukuthi abantu babe le-confidence le-leadership yabo.
Umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo yena uthi aluba mangalisi lolu dlakela ngoba ngo-2005 bachayana njalo kuze kube nokuxexebuka elinye icele elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Kawusimangalisi thina njengebandla leMthokazi Republic Party ngoba iMDC ayikuqali lokhu, bakwenzile ngo-2005 eHarvest House khona leHarare lapho besehlukana khona naboWelshman Ncube kwaliwa kwaba lithuli. Kodwa into esidanisayo ukuthi kuthunyelwa abantu all the way from Harare ukuzochaya abantu bakithi lapha kobulawayo. Sithina abantu bakithi abanjengabothokozani Khuphi laboWelshman Ncube ngabe bayananzelela ukuthi abantu beMpumalanga bazobasebenzisa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Joshua Mzacangulube yena usole umkhokheli we-MDCT ngokwakhe umnumzana Morgan Tswangirai.
Sikubeka sithini sanasana mchato wezinja okutshengisela ukuthi lowo mongameli we-MDC uTswangirai yena ngokwakhe ngumuntu olochuku, umuntu ongeke walikhokhela ilizwe ngoba yena usetshengisele ukuthi angaba umuntu ongadlula even yena umgabe ngokwakhe ngobukhokheli alabo.
Ibandla le-MDCT lethule imibiko lisola udlakela lwayizolo bethi loba amapholisa esecubungula lolu dlakela labo njengebandla abavumelani lokwenzakale izolo, njalo ozafumana elecala uzajeziswa kulandela imithetho yebandla. UZulu uyasola kakhulu ukuxokozela okube khona phakathi kwamalunga e-MDCT bethi kuzabanyela ukungavotelwa kukhetho oluzayo ibandla leZANU-PF lihleli Ncube. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kwethulwe iziphathamandla zalinhlanganiso emhlanganweni wabezindaba eJohannesburg. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ukungalandelwa kwesisekelo sombuso esitsha lokusetshenziswa kwengatsha zikahulumende njengengatsha zeZANU-PF kutsho ukuthi ukhetho lweZimbabwe ngomnyaka ozayo luyabe lungakhululekanga. Njengoba ke iSADC izaqhuba umhlangano wayo kwele South Africa liviki, umqondisi enhlanganisweni ye-Human Rights Watch ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Dewa Mavinga uthi linhlanganiso ilomlando wokubamba ngamandla eZimbabwe ukuthi ihloniphe amalungelo oluntu.
Sibona amapholisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izek iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe leZANU-PF. Abakwanisa ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Nkosikazi Mawusi Segun laye oyisiphathamandla salinhlanganiso uthi ukusetshenziswa kokudla njengesikhali sokuthi abalambayo bavotele iZANU-PF ngokunye ukwephula amalungelo oluntu. Nkosikazi Segun uthi enye into abakhathazeke ngayo elakho kubangela ingxabangxoza yokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni impila kahle kamungameli Mgabe.
So when we raise, you know, issues of age and health, it is how all of that can impact.
Nxa sikhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli lempila kahle yakhe, sikhangela ukuthi lokhu kuncindezela njani amalungelo oluntu lweZimbabwe, ilungelo lokuzikhethela umuntu abamfunayo, ilungelo lokuhlala elizweni elilokuthula. Akucabange ukuthi yini engenzakala nxa umongameli Mugabe engavuka esegula okwedlulisa amalawulo.
Esekhuluma ngodlakela olwenzeka manje eZimbabwe kugoqela ukutshiswa kwezindlu lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo, umnumzana Mavinga uthi lokhu kuzabangela kwesaba ebantwini bese kwephula ilungelo labo lokuvotela umuntu abamfunayo. Uye futhi wasola kakhulu udlakela oluphuma ngitsho lasemabandleni aphikisayo kugoqela ele-MDC.
Thina sithi hayi uyabona i-violence asiyifuni, njalo njalo i-violence yenza ukuthi ama-elections abe angihambanga kakuhle. I-violence evela ku-MDC, evela kuZANU-PF, kumapholisa labanye, asifuni i-violence. Umuntu wonke kumele athi i-violence asiyifuni.
Kulumbiko inhlanganiso le ibe yasola njalo amazwe abalisa Angola, Mozambique kanye le South Africa isithi la kula mazwe kukhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Isata kuyona ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wayo kusukela ngolwesine bese kusithi mhlaka 19 no-20 kube umhlangano omkhulu ongenwa ngumongameli bamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke phakathi kwebandla leMDC kobulawayo izolo lapho okuchaye khona iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela uThokozani Nkosazana Thokozani Khuphe.
Thumelani text message ngenombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lePhalamende la kwele South Africa azavota kusasa esekela kumbe ephikisa ukuthi uMongameli Jacob Zuma amiswe umsebenzi. Lokhu ngokwesishiyagalombili amalunga aleli dale evota ezama ukukhipha uZuma embusweni esithi uZulu walelo lizwe kaselathemba lombuso wakhe ngenxa yokungaziphathi kuhle.
Kwezempila kahle abohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana igcikwane lengculaza oyiNational AIDS Council bathi bakhathazekile ngodaba lokumiswa kokubekwa kwamajazi omkhwenyana amakhondom emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMuslim. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngaphambilini abokholo lwesi-Islam bengakakuvimbi abetholakala amajasi omkhwenyana la aphiwa kungelambadalo emakamulini okulala kanye lezambuzini emaweteleni. Bekuyindlela ebisetshenziswa ukukhuthaza izethekeli lozulu jikelele ukuzivikela lapho besiya emacansini. Indawo zemaweteleni zindawo lapho abanye abakhetha ukuya kizo ukuyazijabulisa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukuya emacansini. Kungalesi sizathoke kungezinye zendawo lapho bekubekwa khona amakhondomu njengendlela yokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane lengculaza kanye lokuzithwala kowesifazane engazilungiselelanga. Ngalezi nsuku akusenjalo ngoba engasatholakali amakhondomu la ngemva kokukhalaza kwezethekeli ezingamakholwa esi-Islam. Umnumzana Thabani Dube likholwa lesi-Islam lapha eZimbabwe. UDube uthi imithetho elandelwa ngabavela kwamanye amazwe ivele ukuchaza njengehlazo ukuwabona nje amakhondomu lanxa esetshenziswa ngabathetheneyo.
Babe kuthatha ukuthi ngakibo vele awusozula ithola ikhondomu lisendaweni ezinjalo ngoba ngale umthetho iyabayalisa ukuhamba emacansini lomuntu ongasomi kakho. So abakukhangeleli abala ama-problems esiwafesayo but ngapha silakho ukuthi singakusebenzisa njengendlela yokuncedisa labo abangakwanisi ukumathenga amakhondomu lawo. So kuya ngokuthi ukuthatha njani but inkonzo ye-Islam ayiyalisi ukusebenzisa ama-contraceptions kumbe ukuzivikela kwendaba zamacansini.
UDube ukhuthaza uxazululwa kwalindaba kudingwe lapho kuyinkinga khona kube lokuzwisisana phakathi kwezethekeli ezilenkolo enjalo labenaki.
Silabo ama-sheikhs, silabo abafundileyo kakhulu ku-religion ye-Islam okokuthi ngabe funa ukuzwa okugcweleyo bakhona bengabancedisa ukuthi isonto ye-Islam ithini ngalawa ama-condoms kumbe kungaziziphi ezinye indlela abangazisebenzisa ezingayenza ukuthi laba bantu ngase bebuya akusoze kubayangise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Zakat Fund, umnumzana Henry Balakazi, uthi abavela emazweni alandela ukholo lwesi-Islam kumele bachasiselwe ngesimo esikuleli.
Islamically, we are for abstinence. We are against the idea of
Islam. Sikuthaza ukulinda kwezokuya emacansini kuze kuye kuthi abantu sebethethene. Asibhikisane lodaba lokusetshenziswa kwamakhondom ukuzivikela kumikhuhlane.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDr. Ruth Labode uthi lanxa engavumelani lalo mbono kulilungelo lakhe umuntu ukutsho angakufuniyo lakufunayo lapho ethe wahlawulela indawo yokuhlala okunjengehoteleni.
Umuntu angabhatala i-room lilungelo lakhe ukuthi kasafuni ikondomu. Ama-hotel maybe banga-create floor. So mina le problem lakho, but umuntu uma ibhatala i-room ikondomu ayingafakwa ma ingayifuni. Kodwa emazweni lapho esivela khona emdulini kule container songani ngwezithi ngane kwini akubhalwanga but ungakupress ikondomu yakho. So ngasozathi phelise erumini. Erumini ulo mthetho wakhe. Umuntu angakuletha khona oku athi akumarket emahoteleni bangakuthatha.
Abenhlanganiso yababubhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe okubalisa elamahotela eyeZimbabwe Council of Tourism bathi bayazisekela ngokugcweleyo inhlelo eziqhutshwa ngabe-National AIDS Council zemikhankaso yokulwisana lokusabalala kwegciwane. Izizathu bathi zinengi ezenza abamahotela bamise ukuwafaka amakondomu ngoba lezi kuzindawo lapho abanye abeza lemuli zabo kungakho kungamelanga apho ngubonakala ebekwe ndawana yonke. Ubufakazi obukhona obugcizelelwa ngabe-UNAIDS buveza ukuba bebalutshwana kakhulu abathelelwa igciwane lengculaza ele-HIV emazweni alamakholwa amaningi esi-Islam nxa sekuqathaniswa latholakala esigabeni se-Sub-Saharan Africa okubalisa eleZimbabwe. Isilinganiso sokulitshumi ekhulwini senani labantu kulesi sigaba se-Sub-Saharan Africa bebikwa belalo igciwane le-HIV. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umqoqi obona ngokuqhutsha kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi uyabazi abantu abatshaye umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai unkosazana Thokozani Khuphe kobulawayo izolo. Asizweni uBebe xoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi owaphuma kubandla le-MDC kanye lo mnumzana Isaac Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umlalazi usungula lingxoxo kuhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa kuFacebook nguGibbs Dube we Studio 7.
Mina lo Bebe sisuke ku-United MDC ngo-2005 sonke sibalekele i-violence koTsvangirai. Ukuthi waphinde wabuyela kanjani khona ngale hhayi uzaziphendulela. Kodwa yinto atevele yazi kumficile labo abakwe-MDCT okungaba sici khathesi kuzaba sica ngelinye ilanga. Umnumzana uTsvangirai hhayi ukucabanga kuye kuyafika ekuqineni.
Sesilala ubaba uBebe lapha-ke baba Bebe.
Ngingakutsho ukuthi ngiyathokoza ukuthi uPresident uTsvangirai sekhulume ngakho njalo uthembisile ukuthi khona lo okwenzileyo uzajeziswa ngokufaneleyo. So ngibona ngani sekuyinto esilula ngoba abantu abakwenzileyo abanye bakhona siyabazi sokuthi ukuthi bazachazana-ke ukuthi bajeziswe ke baphule kwesijeziso okufanele basiphile.
Okuvele kungani kwenze kwaba lalokhu kuyini Bebe?
Nami ukuthi kwenzeke kuyini ngoba angizange ngibe lethuba lokuthi ngidingisise ukuthi kuvele kubangelwa kuyini.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Bebe, sicela ubambe khonapho ke. Lo baba uIsaac Mpofu lapha ecingweni, baba Mpofu akuphosela khona.
Masibuyele emuva, yikho uthola ukuthi kwazalwa igama elithi iGugrahondo Dube. Izano wena mfowethu ayiqalanga namhlanje ukuthi ibulale abantu. Izano ma abantu bethu bavusa amakhanda befuna ukuthi bayakhe isizwe siphile kahle izani yabulala dube
kodwa okwenza utsho ukuthi izani lapha kweni ngoba siyezuba bobhebhe ukuthi abantu bangkhona bayazakala ukuthi ngabantu abavela kubandla MDC so ke izani siyangena njani khona mpofu
no ulalela ngikutshele dube izani ihlakaniphile ubhebhe engakhuluma kanjalo ukuthi akazi ukuthi abantu be MDC izani ihlakaniphile iyabuya nemali ifike ithenge abantu dube ithi hambani loshaya abantu lina baza kube libona bengacabangela ukuthi lina lingaba lodlame kumbe
lingabulala abantu ulapho lizwe umnumzana Isaac Mpofu ohlala kwele South Africa uFortune Mlalazi lo mnumzana Bednico Bebe ongumqoqi wenhlelo ze MDCT Bebe kuhlelo Zimbabwe Today.
Kwezemidlalo umgadli weqembu leBulawayo City umkhululi Moyo ufunga uthi lonyaka nguye ozaphakamisa isicoco esokuba ngumgadli olichayele kaningi emambuleni esigabeni sePremier Soccer League okuninga sikuzweni kuntathele izindaba ezemidlalo uJoseph Njanje esiphalo ludaba ndawonye lezinye.
Umoyo utsho lokhu ngemva kokuba elichayele kabili emambuleni emdlalweni weqembu lakhe leleshabane mine ngomgqibelo. Lo mdlalo uphele iqembu leBulawayo City linqobe nge-3 kanyayi kanti amagoli kaMoyo atsho ukuba usehlohle amagoli ayisithupha kumidlalo yalonyaka njalo uthi akusensuku zatshwala engedlulanga amagoli alitshumi okulinani ebese lihlohlwe ngomgadli obedlalela iqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda yena osewayadlala elizweni leSouth Africa. Umgadli weqembu lengeze Platinum Stars uTerence Tsokamanja ngomunye layo okhangelele isicoco seGolden Boot njengoba esehlohle amagoli ayisikhombisa ngemva kokuba ehlohle kanye lapho iqembu lakhe lichayele uMine nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ibuyisele iqembu lengeze Platinum Stars phezu kwengalane yemiklomelo njengoba iqembu ebelikhokhela singena kwimidlalo yangempela viki ele Chicken Inn libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele FC Platinum. Iqembu lengezi lile miklomelo ngamashumi amane njalo lichiya ele Chicken Inn ngomklomelo wodwa kuthi endaweni yesithathu kule qembu leDynamos lona elile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha njalo elinqobe ele Black Rhinos nge-1 kanya. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesine njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leDynamos kuthi endaweni yesihlanu kule qembu leHow Mine elile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu ikanti ele Highlanders lona elibe ngujikelo bhanqa 0-0 leqembu leHarare City lisendaweni yesithupha lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Emsileni wengalane iqembu leChurucho lithwele umklomelo wodwa lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba yi-9 ngemva kokuba libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele yata kwathi iqembu elihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni eleBantu Rovers linqotshwe 1 kanya ngele Triangle. Intshantsho zanyakenye iqembu leCape United zihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni zile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo leli qembu lize lanqoba ngemva kwemidlalo embalwa lapho litshaya eleZPC Kariba nge-1 kanya ngesonto. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, empita, empopom, emapopoma, sakuti, raspo, it's a number 1 band for my dance today, ya, ematopo shata, eti chumtwana lo uminangi amtanda, lobu sewake lobu funubu mutata,
wanitato nesa kumpi sakane, nesangane, wanitato nesa kumpi sakane,
Ras Boom lo Skater ingoma ethi yona ulithatha kuphi isangaleli sigqibela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo.
Umkokeli we-MDC team Mnumzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe kobulawayo izolo lapho okutshayo ekhona isiphathamandla zebandla ezigoqela uNkosazana Thokozani Kuphe.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo Chris Gande silitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.